Ele Botswana ngelinye lamazwe amathathu labantu abatholakale belo hlobo olutsha lweCOVID-19 olubizwa ngokuthi B1.1.529 kuyona le iviki. Kulabanye njalo abantu abatholakale belo mhlobo lo wegciwane kwele South Africa lase Hong Kong osekuthiye inengi lidangele kakhulu ngesikhathi bekulethemba lokuthi ubukhali beCOVID-19 bese kuthundubala. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana kade bekhangelele ukuthi ikhefu leKhisimusi lonyaka bazakwenelisa ukuyahlangana lesihlobo labangane ekhaya njengoba nyakenye bengenelisanga. Kodwa ukuqhamuka komkhakha omutsha weCOVID-19 kuyona le viki sokuthundubala beze amathemba awabanengi emazweni afanele Botswana le South Africa. Kukhalelwe ukuthi inkokheli yamazwe omabili ibike ukuthi kuyathathwa nyathelo bani kusiya phambili. Umsekeli kamongameli weBotswana uMnumzana Slamba Tsokwane uthi abantu kumele behlale beqaphele kulandela ukuqhamuka kohlobo olutsha lweCOVID-19. UTsokwane uthi leBotswana lilakho ukubuyela kuziqondisa eziqinisiweyo zokulwisana leCOVID-19 kodwa uthi bazalinda uphenyo lwenziwa phezu kohlobo olutsha lolu. Lokhu sekufake abeZimbabwe evalweni besithi uma bekubuyiselwa iziqondiso ezilukhunza ukulwisana leCOVID-19 kungatsho ikhefu leKhisimusi elimnyama. UMnumzana Ntokozo Thebe ohlala eHabron uthi sebesevalweni ngesikhathi bekhangela ukuthi uhlobo olutsha luqhela ngesiqubu esingakanani.
Ikanti ke besilekhangelelo eliphezulu kakhulu ukuthi kulumnyaka kungani kungcono sizanelise ukuhamba emakhaya kula kumnyaka ophelileyo, kodwa sokulokusethusayo kumbe ngithi ama-president asengani azahlala phansi ahlangane kukhulunywe ngokuhamba ama-restrictions. So kulokhu esabela kakhulu ukuthi singaba sizethekele zaseBotswana ezivela kwele Zimbabwe singagcina sesehluleke ukuhamba ngendlela eqondileyo sibuyele emakhaya.
Kukanti uMnumzana Dumezweni Ncube ukhala ngokuthi kungavalwa imincele kuhle kuthabalalise amathemba okuya ekhaya.
Hey, this new variant lesikhona lesilethu kwethuka ngithi abantu esihlala ngaphandle kwelizwe leZimbabwe esikhalela ukuthi sizahamba emakhaya siyebona izihlobo labazali this coming Christmas, but sesethukile manje sesaba ukuthi nxaimi ngacina sibefaka ama-restrictions lama-lockdown kuvalwe lama-border njengaba bekwenzile iminyakeni le mbili edlulileyo. Sesithembele nje enkosini ukuthi khona kusoze kuvalwa ama-border senelisa ukuyabona izihlobo zethu ngoba isikhathi sesiside sile minyaka singababoni. Sithembele ukuthi sibabone umnyaka onalo iKhisimusi liyezayo.
Enika isimo sokubhaha komkhuhlane weCOVID-19 ngolwesine. Usikhica mfundo Msipili Msipili wekomiti yeCOVID-19 kwele Botswana uthe isimo asiyesabeki kangako noma nje umhlobo omutsha wabanjwa kwele Botswana ngomvulo. Uthi nani alikaqongi kangako le Botswana lingene enye iviki lingabhalisanga umuntu obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19.
3 days Botswana recorded 60 new cases of COVID-19. A number that is really reassuring in terms of
bekulenani labantu abangamachumi ayisithupha kuphela ababanjwe bele COVID-19 emalangeni asanda kudlula, okuyisitshengiselo sokuthi umkhuhlane uqhubeka usehla njalo asilahlekelwanga ngumuntu ngenxa yomkhuhlane lo.
Ele Botswana lithi akumelanga abantu bahle bebambe amaphaphu kulandela ukuqhamuka kohlobo olutsha ngoba ukucubungula asebekwenzile utshengisa ukuthi umhlobo lo ulezinye impawu ezejwayelekileyo. Amazwe angentshonalanga afana le-United Kingdom kanye le-Italy ahle amisa izethekele ezivela emazweni abalisa eBotswana, South Africa, Lesotho, Swatini, Namibia, Zambia kanye leZimbabwe. NginguMqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.